soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwaka zomu se ola mugela emoye ni ngolwesibili mhlaka 22 kunhlangula 2021 ngontunga milinko mo endabeni zekuseni lamhlanje
nxa uhamba lapha eplantu uhlangana lomuntu wonke egqoke imaski njalo abantu ba sanitizer loku sanitizer lemashopu nxa ufika uthola silukulezi kuphu zamanzi
kuphu phe abantu abali chumilantatu 18 ngomkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe izolo
kumele ngomva kokhetho silandelisele ngengxoxo ezizaleta izixazululo
ibandla leMDCT liyala ukuveza ukuthi umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora ukhulumeni emhlanganweni awenze lo mongameli Mnangagwa inkampani yetrega iti isadingisisa imbangela yomlilo ochise isakhiwo sayo kobulawayo kuthange zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kube abantu abalichumi lantathu 30 nge COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 460 belomkhuhlane lo lokho kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane lamakhulu edlula isikhombisa 1685 asebebanjela umkhuhlane bona sebephezulu kwenkulungwane ezingamachumi amane 44,195 abezempila kahle bathi umkhuhlane lo usubhahe kakhulu endaweni ezivaliweyo ezifana leKaripa, iMakonde, iKaroiga yelekwekwe udla njalo ubhedu endaweni ezifana leMagunje, iChirundu, Mangura, Mount Darwin lasemalokitshini akobulawayo abalisa inkulumane yeMakandeni kanye lamanye asenyakatho yedolobho abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo baphansi kwenkulungwane eyodwa 936 abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane 1183 asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 704,001 asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebengu 436,851 lanxa abanye bebikwa bengayilandeli imigoqo eqiniswe nguhulumente ngenjongo yokwehlisa lomkhuhlane ePlumtree kona babikwa beyilandela ngokutsho kwesiphathamandla senhlanganiso yabahlali iPlumtree Combined Residence and Development Association umnumzana Richard Khumalo
okukhona yikuthi abantu bazilandela izini xwayiso zikahulumende bagqoka amamaski nxa uhamba lapha ePlumtree uhlangana lomuntu wonke egqoke imaski njalo abantu bayasanitizer loku sanitizer lemashopu nxa ufika uthola silukulezi kuphu zamanzi ezilomuthi phakathi sepa yokuthi behlambe izandla zabo njalo okunye okukhona lapha ukuhlatshwa abantu bayahlatshwa sibili ngobunengi sibili ukukhanya injection abantu bayemukela ngazo zonke izandla sibili so akulanto engani iyasoleka
labo ababe bethe babanjwa lomkhuhlane ungathi bayanakekelwa kuhle yini
uhulumende ukukhanya uyabanakekela ngoba sikhuluma kunje kule wadi ekhona eyokuthi nxa uthe wabanjwa lomkhuhlane uhanjiswa khona ngale sibili usiyatreatwa uphume susilile ngaleyo ndlela yikho okwenza lathi sibone ukuthi hayi uhulumende uyabanakekela labo bantu
idolobho ngedolobho lilenkinga zalo khona ngapho ePlumtree kuyini okuhluphayo elingathanda kulungisiswa
ya lapha ePlumtree esingafisa ukuthi kulungisiswe baba njobani usitsho kulodaba lamasuwa phonzi awe Plumtree Town lapho okuhamba khona ingcekeza sesike sakhuluma le local authority iPlumtree Town ngalo uhlupho lwakhona amasuwa phonzi lawa abantwana basuka besiyabhukutsha khona ngale ngenxa yokuswelakala kwama swimming pool becine begalula ngobuningi khona ngale so sihlezi silama cases amaningi okugalulwa kwabantwana ngakho ke bese sikhulume le local authority ukuthi kungcono amasuwa phonzi lawa efenselwe njengemadorobheni wonke ungaye emadorobheni wonke awelizwe uzathola ukuthi amasuwa phonzi avalelwe awethu ngapha ePlumtree Town ngafenselwanga lenkomo sikhuluma kunje zinatha khona phana idoti kubuye futhi kubulawe inyama lana ingene emabutcher sithenga amathumbu engasahlambulukanga so sifisa ukuthi udaba lolu lulungisiswe yilocal authority kufakwe ifence
Umnumzana Richard Khumalo ngowenhlanganiso yabahlali iPlumtree Combined Residence and Development Association. Inkampani yeTrega kobulawayo ithi isadingisisa imbangela yomlilo oqhamuke wathisa izakhiwo zayo kugatsha lwayo lweMonarch Steel kuCameroad kuleli dolobho. Umqondisi walenkampani umnumzana Patrick Mawovera utshele umsakazo weZBC ukuthi ubengeke achaze okuningi okwamanje andubana baqede uphenyo lwabo. Itreka ngenye yamankampani ambalwa aloke esebenza njalo eqhatsha abantu kobulawayo. Amankampani amanengi avala ngenxa yokudilika komnotho kanye lomkhuhlane we-COVID-19. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe umnumzana Ambrose Sivindi.
Kweli kuyinto ebuhlungu nxa sisizwa ukuthi kube lokuqhamuka komlilo okwenzakale enkampanini enkulu kakhulu eyalapha ekobulawayo iTrega abanye bathi iMonarch kuyafana nenkampani. Into esikhathazayo ukuthi nxa kuyukuthi kube lo monakalo omkhulu impahla ezilahlekileyo khonaphana kusitsho ukuthi ikhampani ukuze ivuke futhi izaba lokudondombela okuthile ngoba isilahlekelwe imali eningi okungaba yimpahla okungaba yimtshina phezu kwalokho futhi bese sisiya ngapha ezisebenzini siyanazela ukuthi ikhampani enkulu elabantu abaningi abasebenza khona abaqhathiweyo kodwa ngenxa yaleyo khampani sokube lo monakalo onjengalowo kwaba lokulahleka kwempahla kwaba lokulimala kwemtshina kusegcekeni ukuthi izisebenzi eziningi zingaphesa ziqine seziphelwe umsebenzi ngesizathu sokuthi lapha kade besebenza khona sokube lalo umonakalo engxenye njengekhampani enkulu enjengoMonarch ingafisa ukuba nincedwe kakhulu lapha sezikhale uhulumende ukuthi ngabe ube lenze into enjengaleyo uhulumende layangenele ancedwe ukuba nale ikhampani ivuselelwe masinya ngoba ikhampani ebincedha kakhulu kwezomnotho welizwe incedha njalo lezimuli ngokubani iqhatshile abantu abasebenza khona abalemuli esingama-extended families abakhayelekizwe incedha njalo kulocal authority khamba ku-city council ukuthi ikhampani ebhadala imali eziphezulu esingathi ngezemthelo ama-rates ukwenzela ukuthi i-service delivery ibe sile themba ukuthi engxenye kuzalungiswa masinya izisebenzi engalahlelwa ngumsebenzi
khona nxa sesikhangela amankampani anjengawona lawo oMonarch lamanye nje elokhu eqhatsha yini abantu abaningi.
Well eqinisweni ukuthi eZimbabwe kathesi ezomnotho welizwe azimanga kuhle amakhampani amaningi eqinisweni ayaqhula abantu abaqhathiweyo abasafani lezolo. Yebo kambi ikhampani njengeMonarch ingeyinye amakhampani amalutshwana aloke iqhatshile abantu esingathi thina ngabantu abaningi lanxa inani ngabe lehla kancane kodwa ngamakhampani esiwathembileyo kodwa nxa sesigwala ke sesikhayela ibhelimonti yangokuningi bayo eqinisweni ukuthi hhayi akulanto ekhona amakhampani amaningi sawavala amakhampani amaningi anaye asebenza uzathola ukuthi sayehlisa izisebenzi uthole ikhampani yayila bantu abangama-4,000 khathesi uzawuthi uzathole lama-200 kube lezinye sezavala completely ungafika amakhampani amakhulu abanye sokuphonga ukuba nje ungathi kusezikwateni uthwela phana ukuthi ikhampani siyalisa out yaku kunywa kunywa songelo indigenous bagcwala iganga lonke nxa kule industry lapha kobulawayo ivela isekho eqinisweni besikhala ukuthi uhulumende okwaba le mzamo yedimafu leyani yakuqala ukuthi kuthiwa kufakwa izimali kwenzela ukuthi kuselwe amakhampani lakho kwakwazanyazwa u-government of national unit esakhona wedlula kwedlula kwamakhonapho kade sisola makuwezwa kala kuphela seyikho sokugijiswa kuthiwa yama-SMEs asuthiwa rongo kodwa-ke asebenzayo lawo uzananzela ukuthi asekhatha abantu abalutshwana labona kanokhona abasebenzayo iqiniso eliningi labo abaholi ngesikhathi le mali abayiholayo imali engelancedo okuthi ungayidingisisi ukuthi ngasikhuluma i-poverty timeline esikubo-39,000 zimdola ngenyanga khathi abantu abaningi vele la kwe-afini abafiki kuleyo mali so kuyadingisa ukuthi hhayi amakhampani eqinisweni akusela lutho olukhona abantu sebephonga ubambela khonaphana ukuthi kona abalutshwana nje singenzani ngoba abantu kungelabo bangabamba khona
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yezisebenzi iZCTU.
Yebo. Ntshaka kwamuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sikhangela njalo ukuthi ukuqiniswa kweziqondiso ezifakwe nguhulumende ngeviki edlulileyo zokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphambanisa njani impilo zabatsha. Zilukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMikeobe. No 8 ntambama
ibandla leMDCT liyala ukuveza imininingwana yomhlangano oqhutshwe ngomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora lomongameli yamasoni Mnangagwa ngeviki edluleyo Leli bandla lisolwe ngabanengi ngemva kokubika kwephephandaba le-The Standard ngesonto ukuthi umnumzana Monzora ucele uMnangagwa ukuthi engavumeli kusenziwa ukhetho lwama-by elections. Abebandla le-MDC Alliance bakusolile kakhulu lokhu besithi uMonzora kafuni kwenziwe ukhetho ngoba ekwazi ukuthi ibandla lakhe lizanqotshwa lihle libe yimbali. Sixoxele sikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube
udaba lwengxoxo nkulumo olwethulwe ngubaba uDouglas Monzora umkhokheli weMDCT ludaba okukade lwavunyelwana ebandleni leMDCT ukuthi yebo kambe ukhetho siyalufuna njalo silufuna lukhululekile ngezikhathi zonke kodwa alona ngokwalo lulodwa aluze lwaqeda zonke inhlupho zabantwana bezimbabwe kumele ngomva kokhetho silandelisele ngengxoxo ezizaletha izixazululo kwezemkhonomi welizwe ngoba abantu kabahlalisekanga kuhle kwezemkhonomi welizwe isimo senzima wonke umuntu uyakubona wonke umuntu uyakuzwa kwezepolitics yezimbabwe into kazimanga kuhle abantu bonke baya bona njalo bayakuzwa kanti nje lenhlala kahle kaZulu jikelele hathi ayikho esimeni esipha ukuthi silizwe elikhululekileyo elizenzela zonke izinqumo ngempilo zazo ngakho ke thina njengebandla leMDCT sikubone kufanele ukuthi sikalise lezo ngxoxo nkulumo ekuhlonipheni ke lezo ngxoxo nkulumo yikho singazange sifise ukuthi esikwethule kumongameli kuchaphaka emphakathini kungakabi lokutshintshana kwemibono phakathi kwebandla lethu laye umongameli welizwe ngoba lezi zingxoxo okumele ekugcineni kwazo zidose bonke abantwana bezimbabwe baphatheke ngoba isifiso sethu njengebandla yikuthi sakhe izimbabwe ethatha yonke imibono yabantu abakupolitiki yabantu abakunkolo yabantu abakungatsha zonke nje zempilo yethu njengabantwana bezimbabwe ngakho ayisiyo mfihlo ukuthi sikhuluma lohulumende
iphephandaba leStandard livika ukuba uMonzora ucele umongameli Mnangagwa ukuthi engaze avuma kusenziwa ukhetho lwama-by elections okuyinto esolwa ngabantu abanengi ikakhulu abe-MDC Alliance Yebo ikwa kucelileyo yini kumnanga kwakhonoko?
Hashi leli phephandaba lifana lomuntu nje ophosele umambule edamu wazibambela amadlamehlo, wazibambela omankala, wazibambela oxamu, azikho nje inhlanzi yemambule nakhe uStandard. Abantu kabangithuselwa ngamaphephandaba anjalo, abantu kabangadozelwa ekuthini balulaze udaba lwengxoxo nkulumo elolu osoluhlukumile, ngoba lolu daba olohlose uku leta impila kahle yababantu.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli se MDCT. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ivika ukuba umkhwenyana kaMgave umnumzana Simba Chikore Mutsawuni ufunyanwe emsulwa kucala lenkohlakalo ekade ebhekane lalo. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi isidumbu sowake waba ngumongameli weleZambia umnumzana Kenneth Kaunda sizahanjiswa ezabelweni zonke zelizwe ukuze avaleliswe nguZulu kusukela mhlaka 25 kulinyanga kusiyafika mhlaka 5 ngenyanga ezayo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani boduke khona ngapho lenjani khona ngapho eAmerica liyaphila kodwa ngezindawo ngezindawo lonke basakazi bama bahle sithandekile bonke ngeke ngiqedhe. Hey, hayi siyabona mphela awukhulumayo uLilo Brown ngkhona lapha eMidrand. Hey, hayi siyakubona lokho esikubona ngapha eZimbabwe, mina ngivele ekhaya izolo bensekhaya mbonile mina amapolisa behamba ngemoto. Hawu uli kuroadblock uhamba ngemoto emapolisini futhi awudluli ungajiyanga 100 rand or 50 rand yumsebenzi abawaziyo ababekelwe emgwaqweni. I-roadblock ne-roadblock uhambe nje ya 50 rand 100 rand 50 rand 100 rand 50 rand 100 rand ma uthi awunayo leyo mali imoto yabotshwa. Ukuthi ibotshelani awukwazi ukuthi yabobotshelwani ngoba yabona amaphepha akwanileyo, ulilayisensi yakho, imoto isemthethweni, konke kusemthethweni, subotshwa. Kwezimbabwe lokhwana i-corruption yasezimbabwe aya izani u-PF ukuthi sokuyisikhathi sokuthi iphume manje embusweni. Sike sifake omunye mebhuza uzaba lothintsho. Sike sifake omunye and then singakuvumi kade singamaZimbabweni sonke. Ngicelani ukuthi singakuvumi lokhwana okwayenziwa ngomgabe lokhwana ukuthi edliwe nguTsvangirai besithi ha-a kadliwanga lo vota akuphinde futhi kuvote. Ha-a singakuvumi lokhwana. Lokhwana kwayenzeka nakhompaka umgabe akuphinde kwenzeke futhi singaphinde sikuvume. Mabe ngathi siphinde futhi bengadliwa bethi siphinde kuvote. Ngabe ngifisa ukuthi wonke amaZimbabweni sikumele phezulu, whether umshonayo, whether umkhalanga, whether umndebele, whether umtonga, whether uyini, sisukumele sonke phezulu sibe sithi athina sakuvumi lokho, asisayi kwevota, thina sesivotile sokukwanile ipresidenti lesiyikhethile ewinileyo. Noma uyine ngabantu abangutheni edlule umnanga wakho ngabantu abangutheni kumbe edlule ngabantu abangufive uwinile, uyabuwinile anje. Ibhora ungathi udlala ibhora, ungathi udlala ibhora olingawina nge-1 nil. Akuthi ukuthi alidliwanga, kuthiwa lidliwe 1-0 udliwe. So yena ngonjani lo angafuna ukudliwa 1-0? Kale kumele edle evume ukudliwa, odliwe edliwe kule game vele. Hayi asisayenzi lokho ukuthi hey kumele ube lamavoti angaka inkundla uzakwanisa ukubambila izwi uphathe izitamba, asiyakungeni lokho. Thina sifuna ukuthi ungazi udliwe ngabantu abangu-2 phuma esihlalweni, anti udliwe 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 la udliwe vele udliwe. Hey asisukumeleni phezulu sivoteni. Ngiyabonga inkosi Busisi.
Salubonani, salubonani balaleli beStudio 7. Lo mbuzo la uthi kungenxa yani uChamisa esithi yena nguye ongakwanisa ukulungisa izinto eZimbabwe? Uthweleni yena esibambe iZimbabwe ukuthi ingalungi? Ukuthi thina esaqalisa le-MDC ngo-1998 wenziwa ama-stairway. UTsvangirai esithi nguye othwela amakhiye okudla okuvala lokuvula ngemva iminyaka emibili emithathu ukudla kwavaleka imali yaswelakala lanamuhla. So kuliqiniso ukuthi abantu be-MDC yibo abayenza iZimbabwe yaba west. Yaswela imali, yaswela ukudla, izinto eziningi zaswelakala ngokuthi bona abe-MDC bafuna ukungena esihlalweni nge-economy nge-economy. So alike limbuzele uChamisa ukuthi uthweleni yena okuyikho okubambe iZimbabwe ukuthi sihlupheke siyenzingaka sijima siye emazweni yena sithene ungakhulunywa la izinto zonke ziyalunga ngenxa yayo.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 ebulisa lesihlobo zonke ezisendaweni ezithiyeneyo. Ngithi ube siyazamana ukuthi sibambaneni kwenzela ukuthi ilizwe lakithi livuke kahle. Okhuluma ngumhulu lesifiso sokuthi ube ilizwe liyathathwa emandebeleni kusetshenziswa ibhoda le eyakhulunywa amandebele bewodwa lamashona ebewodwa, ngoba kuyoba nzima ukuthi amashona asize ngalutho kuzima. And siyacela ukuthi lo 2023 ngarobi bengavotisi abantu abafakudala. Sizotry ukuthi siyevota ngobuningi, kodwa bengarobi phela, bevotise abantu abangekhoyo. Sicela ukuthi lamaphoyisa azobe khona abheke kahle ukuthi abarobi na, ngoba silesifiso sokuthi manje iZanu-PF iphume sikhathele ngayo, ayisizi ngalutho. Okwaye babetshontsha kuphela izimali. Siyacela ukubana manje iphume esihlalweni, asisayifuni iZanu-PF. Zanu-PF sikhathele ngani, akungene inyingenayo uthwakazi o MDC. Sike sizame maybe ngaletho obungcono.
Salibonani kustudio 7 ndinjani basakazi bestudio 7 labalaleli bestudio 7. Besicela lisidlulisele lo mlayezo esizweni sonke, kuze amakhosi akithi, induna zakithi zonke, kuze bonke abaphathelane lesizwe sakwamthwakazi. Lo mbuzo ofuna ukuthi lisincedise khona, ngicela ukubuza ukuthi inkosi yakithi ifakwa nini, igcotshwa nini inkosi yakithi? Sesicela inkosi yakithi ifakwe ngokusemthethweni. Siyacela inkosi yakithi ukuthi igcotshwe ngokusemthethweni, lisize sibuyele la esasivele sikhona endulo. Siyacela lisibuze lisizwe. Ngiyabonga.
Abalaleli bestudio 7 abasithumele impiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. UZulu wakwele Ethiopia ubevota izolo kukhetho uhulumende, athi ngolwakuqala ukuqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Intathelizindaba yeVoice of America uHeather Murdock ubike ukuba ukhetho lolu luza ngesikhathi kulempi esigabeni seTigray kulelo lizwe. Abezomvikela kwele Nigeria benelise ukuhlenga abafundi abayisishiyangalombili kanye lababalisi abathathu abathunjwe kulelo lizwe ngolwesihlanu. Intathelizindaba yeVoice of America uTimothy Obiezu ubike ukuba abathumbi babafundi laba babulale abathathu. Abathunjiweyo bonke bafika phose ikhulu 90 njalo abanye abakaziwa ukuthi bangaphi. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden ubekhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ngobunengi ukuze bangene kukhefu likazibuse ele-Independence mhlaka-4 ngenyanga ezayo. So kuhlatshwe abantu abayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% ukuze ilizwe livulwe. K kepha incwadi kwezempilakahle zithi lokhu kulakho okungafezeki nanku okwamanje sokuhlatshwe abantu abayisilinganiso samatshumi ayisithupha lanhlanu ekhulwini 65% kanti sebebalutshwana njalo abazinikela ukuhlatshwa kulezinsuku. Ingcwethi zithi abantu bengekela ukuhlatshwa umkhakha ohlasela ngamandla njalo obulala abantu abanengi owe-Delta variant ulakho ukudala umonakalo omkhulu eMelika. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebesedlula izigidi ezilikhulu lasikhombisa 177 million, kuthi asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 149 million. Ngokutsho kwenhlanganiso yeCenters for Disease Control and Prevention, izigaba ezihambela muva ekuhlabeni abantu zigoqela i-Alabama, i-Arkansas, i-Louisiana, Mississippi, Tennessee kanye le-Wyoming. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi ama-state law o-Alabama, Wyoming and all the likes balama Republican governors who in fact have been on the forefront ukuthi bangancedisi or ukufaka ama-infrastructures ancedisa abantu be-state yona le. Singabona ama-states amaningi they have involved i-National Guard, ama-churches, i-administrations lama-cities ukuthi banikeze abantu lokho kubatshengisayo ukuthi i-COVID is not the mark of the beast and all these other conspiracy theories.
Umongameli Biden wathi abantu kumele bahlatshwe ngobunengi ukuze kuthi kusiyafika usuku lwe-independence mhla ka-4 ngenyanga ezayo ilizwe libe selivuliwe. Ubona lokho kungenzeka yini inxa sikhangela abantu asebehlatshiwe okwamanje?
Ama-numbers angikhona kathesi lokhe engathiwa they are on the other side of the chart abafuna ukuthi zibe khona at 70%. Into ehluphayo mnumzana Nkomo is you cannot tell human beings what to do. A lot of times umuntu uzakhetha into afuna ukuyenza ngoba they have the belief ukuthi they have the freedom of rights and the freedom of expression. And siyabona ukuthi amanye ama-communities njengama-Mennonites, ama-Amish and all these other Christian groups vele they've always had a suspicion over i-vaccination le prenatal care before igciwane le-COVID. So there are a lot of conspiracies plus cultural norms ezi-impeda i-success yokuthi umuntu wonke a-vaccinate.
Esigabeni sakho ngapho umi njani umumo, bayahlatshwa yini abantu?
Lapha ngikhona e-Ohio u-governor uDeWine usefake i-Vax-a-Million competition ukuthi every Wednesday for 5 weeks umuntu oyedwa uzawina $1 million umuntu omdala, then abancane bayawina a scholarship for life. So ngiyabona abantu ngathiwa bayathutshisa ukuhamba ukuyohlatshwa either i-Johnson and Johnson le-Pfizer or amanye lawo Moderna for right now. But lati lapha eOhio, I think we are around 60-something% with the first shot kuphela.
Umnumzana Tim Moringayi, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangu-416 belomkhuhlane lo. Ibandla le-MDCT liyala ukuveza ukuthi umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora lomongameli Mnangagwa bakhulumeni emhlanganweni abawenze ngeviki edlulele. yo inkampani yetreka iti isadingisisa imbangela yomlilo ochise ifekitali yayo kobulawayo kuthange. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi untungameli Nkomo.